That is meeting who can see bazwa abanye kodwa ewadi abantu bakishe izabatshela ngizabantu asike wonke ababuya ezimithi
abananzelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwa ntati kani akula manzi emadamu ama-pipes ethu abevele engalungiswanga kahle bacazisile sizabiza futhi imeeting sibatshele
sasesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini
hhayi lawana zange abahluphi bajayele bonke bayawazi besazi ama-dates abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe bavele babalisana bayatshelana isikhathi sokuesbenzi 72 into ebahlupha kangako le bayathela ezigubhini zagcina amanzi ako asebenzise ngenanzelelo
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi yala sigubhu uyakwanisa njengamnanti ngisebhakananda la angithi so nxa kuthi izigubhu zazizintuthwane nxa ama-timetables awafanani bayakhapha abanye bathatha amagogonoti bazosebenza abanye bayathathela uvithi ngoba sihambelani ama-timetable ethu lesisein nalapho egwabalanda kendawakho ngaphani emagogonoti engikhangelani nakwabi akwenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha lemagogonoti abalawo lezizeva abalawo kuhambe njani ama-timetable achiyani bayabithatha empopini zabanye besizama khonapho nxa uyinto into yakho nayasigubha okanye bavele banama-drums bathenga abantu i-situation bayinanzelela abantu abaningi azayesikasile amanzi vele kuezindlini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akula mntu enethamu ukuthi amanzi ebengakwaziyo
imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube emgqomo yakho uyahamba uyethatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi bakuthi zithwakaza kusebenzi ngiyabona kuku-process ukuthi bakhulungise.